Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 31 Mfumfu 2022 ngugeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Inkabi ezibotshiwe zibhandisha amadolo, zibopha amadolo, inqola yakhona akula lapho engayafika khona.
Bayakhala abantu ngokubiselwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe ezikhundleni eziphezulu kubandla leZANU-PF.
Abantu abanye labo abakakhethwa khona bezakhethwa labo, and I am sure singabeka indlela sine ngizabona a new loophole ibrezer ekhona ezakugcela abasakhulayo.
Ibandla leZANU-PF lithi uqhuba kahle umsebenzi umongameli Mnangagwa, umnumzana Constantino Chiwenga labanye abalezikhundla eziphezulu kubandla elibusayo.
Mangahambe ngabuyela ekhaya kumamdala wami, vela ngazi ukuthi ngavele ngingaphi. Nginamama, nginababa mina, so bengifuwe njengomamdala wami.
Umfelokazi uNomsa Chuma uthi uthwele nzima lemuli yakhe kulandela ukubulawa kukaElvis Nyathi kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abantu abaningi eZimbabwe bathi eZimbabwe lizaqhubekela phambili libhidlika kulandela ukubiselwa ezikhundleni eziphezulu kukamongameli Emmerson Mnangagwa labasekeli bakhe, umnumzana Constantino Chiwenga lomnumzana Kembo Mhadi emhlanganweni weCongress ogqitshwe ngomgqibelo. Bathi kukhangelelwe ukuba ilizwe lizaqhubekela phambili libhidlika ngoba sebekhulile abathathu laba kanye lonkosikazi Opam Chinguri Kashiri, umgcini sihlalo webandla leZANU-PF. Bathi bekumele ibandla elibusayo likhethe abantu abatsha, hathi asebekhulile ngoba sebehluleke ukubusa kusukela eZimbabwe lithola uzibuse. Badaniswa njalo ngokwenziwe libandla leli elithenge imota eziningi ezokukhankasela ukhetho oluzayo. Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi kuyayangisa okwenziwe ngabalandeli bebandla elibusayo.
Kuntshengisa ukungatshintshi kwabantu laba from isikhathi sikamgadi. Kube kuvele kusenziwa njalo ukuthi abantu bayazifaka, usezazikhethele okuthiwa ngabancane laba babe bebatsha befakwa ngabo ukuthi barobhe laba batsha babona ngathi labo kulesabelo esikhona. Kodwa-ke umbuso wakhona uyabonisa ukuthi hhayi utshintsho kalukho. Akula democracy ekhona ngoba ukhethwe njani bekumele khona khona bavunyelwe abanye labo bancintile.
Ye manje ubona ngani ilizwe liyangaphi lilabantu okuthiwa yibo ababhidliza umnotho lokunye njengoba sebebuyele ezikhundleni?
Ye ilizwe vele kaliyindawo baba uDube, ngoba inkabi ezibotshiwe zibhandisha amadolo, zibopha amadolo, inqola yakhona akula lapho engayafika khona. Yikho kusitshengisayo khonokho ukuthi umnotho welizwe uvuselelwe ukuthi kwenzeni. Basitshengisa xathi ukuthi nje umgabe loba nje kade bebekhuluma ngaye kabi kutsho ukuthi bebekwenzela ukuthi bona bathathe isikhundla ukuze abantu bavume ikulia. Akula lapho ilizwe liya khona babaDube, akula ngitshela kancane.
Ubona njani ngakhonokho-ke ukuthi bathengele izimota ezintsha?
Mina ngize ngilokudana kakhulu ngibona izimota zenziyana zithonta amanzi, ngizibona emipikitsheni ukuthi impikitsha yakhona injani. Kulona leli viki nje liphelileyo kube kusenziwa okuthiwa betshengisela bethi bona ama-sanctions avulala umnotho. Ngizibuza ukuthi kathi ama-sanctions lawa nxa kusiyathenga izimota leziyana imali isikhona kakusela ama-sanctions, kodwa besibona abantwana labezikolo bethwaliswa amagwaliba kuthiwa khona kula ma-sanctions. Kuyatshengisa khonokho ukuthi lunwabu lapha olutshintsha lungafika lapho kuyiyelo khona luba yiyelo, lapho kuluhlaza khona lube luhlaza.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukunhlanganiso ye-Freedom Alliance. Lokhu kusekelwe ngumnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla leZaphu, othi kuyamangalisa ukuba iZANU PF lithenge izimota ezintsha ilizwe lidonsa nzima.
Owaqala magumede ukuthi ngizacela abantu baseZimbabwe ukuthi bananzelele ukuthi umbuso lokubusa kuzinto ezimbili ezehlukeneyo. Ibandla leZANU-PF
uchone ngalokhu Ndlovu chasisa
kusukela kudala injongo yabo ukuthi bahlale besembusweni, bathanda nje ukuthi bebe ngabantu ababusayo, kodwa ukubusa abantu abalani labo abakwazi ukwenzela uZulu into eziqondileyo kumbe into ezinceda ilizwe ukuthi liphumelele. Okwabo yikuthi bona bahlale besembusweni, yikho ubona bethatha inkulungwane lenkulungwane zeyimali bethenga imoto ezokuthi bakhona ukukampena bewina ama-election.
Ndlovu, ngathi insolo yoni ingaphi khonapho, ngoba kuyini okubi ngokuthenga imoto zokukhankasa?
Nxa sebewinile ama-election beqeda ukuwawina balungisela ama-election azayo, abalasho isikhathi sokuthi bancede abantu bathenga imithi ezibhedlela, bathenga imishini efunakalayo ezibhedlela, konke lokhu abalakho. Uzababona bebhizi besekela izinduna ama-chiefs emakhaya ukuthi babakhampeynele, ama-veterans ukuthi babakhampeynele, nanku kade sebethenga iy'moto ukuthi bathole ukuthi bekhampeyne kuma-election. Ungananzelela izithembiso ezayenzwa ngumongameli wabo osengumongameli lizwe kuma-election adlulayo, akula noma one into eyi-one ayiyenzileyo. Uthe bethola umbuso lowo baqala ukulungiselela i-election ezayo. Yiliphutha elikhulu ezweni laseZimbabwe, ngoba abantu abasembusweni abalamaqhinga okuthuthukisa ilizwe, balamaqhinga okuhlala besembusweni.
Lo ngumnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu besixoxa laye eseJohannesburg kwele South Africa. Kodwa umnumzana Joseph Chuma utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi ibandla elibusayo likhethe umnangagwa labanye ngoba liyasuthiseka ngabakwenzela uZulu.
Abantu abanye labo abakakhethwa khona bezakhethwa labo, and I am sure singabekezela sine ngizabona a new loophole liberezabe khona ezakugcela abasakhulayo ukuze likona kube ne proper handover takeover. Abantu abancane sifunde kwabadala, sihamba sisenza njalo.
Ye, kodwa abantu bakhangela bathi phela inhloko yiyo eqakathekileyo, nxa kulabantu abadala bonke bolabo abazimisele ezikhundleni bathi inhlazi phela ibola kusukela
ekhaya of continuity njalo hathi ubana ubayi ukukhitha abantu abadala kuphela. Kwesinye isikhathi i-experience ingcono kakhulu kulokho ngifuna ukugijima. Akunantembi ngepresident ekuyenela leyana sokuzabuya ke thina abancane sibuya singena sifunda kuzekambizana ukuthi sibambe ngendlela epheleleyo, hatshi ukuthi ngubuphanga, ngoba ubude phela mina abantu abazi abadala bakusho kudala ubana abuphangwa. Thina esezilungi kumele kuthi ona sikhithe abadala bana singakafundi kahle kuyini, siyabe sifunda singena sihamba. Yiyo nto mina abantu kababekezele ipesbrokomize izaanansa yonke amshale bazabona ubana hhayi olutsha lukhona lalo angele lufakiwe futhi njalo.
Ye, bakhala njalo abantu ngokuthengwa kwezimoto eziningi. Akusitshele kuhamba njani, kukhanya ngazani sele moto ezinhle kakhulu eziningi njalo.
Asiyo mali kahulumende le esebenzayo, by the way, yimali esikhwama sethu zanu-PF siyazenzela amabhizinisi, sinabangane abafisa ukusincedisa. Njengoba nje nako emabandleni wonke amaningi abantu balaba abantu ababancedisayo, imota lezi ezikhithiwe kathi yimota ezingu-20 nje kuphela. Theni ama-provincial chair woman konke athi sinama-provincia angu-10 and then le-10 ama-provincial chair awo-veterans kuphela to make it 20. So angazi 400
Umnumzana Joseph Chuma ukudale le ZANU-PF Central Committee sixoxe laye eHarare. Abamele amazwe achiyeneyo kwele Zimbabwe kubika ukuba basemhlanganweni omkhulu kobulawayo lapho okukhulumisana khona leziphathamandla zikahulumende ngomthetho obunjwayo owe-Private Voluntary Organizations Amendment Bill lokunye. Abasemhlanganweni lo bathi abameli laba bachothoza imizamo kahulumende yokubumba umthetho olakho ukubhidliza inhlanganiso ezizimeleyo elizweni. Kukhangelelwe ukuba bazaphuma lezinqumo ezimbalwa ezokuvikela inhlanganiso ezizimeleyo emthethweni elakho ukwenza kungabi lobudlelwano phakathi kukahulumende loZulu. Kudaba olufanayo, abakunhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye lamabandla ezombusazwe bathi ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuyanda eZimbabwe, njalo uhulumende kumele akulungisise kungakenziwa ukhetho oluzayo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuqhubekela phambili elizweni, njalo abacubungula ezombusazwe bathi ukhetho oluzayo olukhangelelwe ukwenziwa phakathi kwenyanga kaNtulikazi loNcwabakazi luzabe lungakhululekanga. Emavikini adluleyo kuqhamuke udlakela phakathi kwamalunga ebandla elibusayo eleZANU-PF leliphikisayo eleCitizens Coalition for Change ematopo lesigabeni seyinsiza kungakenziwa ukhetho lwama-by elections. Amalunga ebandla eliphikisayo achaywa kabuhlungu. Uhulumende uqhube inhlelo ezehlukeneyo ekhankasela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF okuthiwa yephula ilungelo loluntu njalo iqhuba ukhetho olungakhululekanga. Uhulumende uthi izijeziso lezi zibhidliza umnotho weZimbabwe. Elemeli kalele Blitane athi kazisoze zesulwe izijeziso lezi kuze kulungiswe konke okwenziwa libandla elibusayo. Amabandla aphikisayo lawo ayawuchothoza ukwenziwa libandla leZANU-PF. Umnumzana Patron Xaba, unobhala webandla leMthwakazi Republic Party, uthi kuningi okonakale eZimbabwe.
Ngolesibili kubonakala bebhikisha, bemasha, betshengisela ukuthi kukhishwe ama-sanctions elizweni. Kodwa ke ama-sanctions la kawaqondani lelizwe, ama-sanctions la alabantu abathile abayizikhulu zeZANU-PF ezingalandeli amalungelo oluntu okuthiwa phecelezi ngama-human rights. Lokhu ke sokuze kwabonakalisa ngokuthi bayayidinga abantwana besikolo ukuze babancedise ekumatsheni.
Umongameli webandla leZaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi into yonke eyoniwa ngomlomo ilungiswa ngawo, ikakhulu nxa inkokheli zingaba lemfundiso enhle kubalandeli.
Kwezodlame lwepolitiki okukhulu ngabakhokheli ukuthi bafundisani abalandeli. Awungeke uthi ungumkhokheli khuluma eralini uthi wena umuntu othanda ukuthula kwenye rali, kodwa kwenye rali busuya ukuthi kona sizasebenzisa uswazi, sizasebenzisa imvuvu elosawutu. Yikho ke umkhokheli, ikakhulu umkhokheli wesizwe, kumele ananzelela amagama akhe. I-genocide, ukubulala kwabantu, kuqala ngenkulumo yomlomo, akuqali kwenye indawo. Siyakwazi ukuthi i-genocide ukubhuqa isizwe steps ezithile kule stage ezithile, kodwa into yokuqala lulimi lomuntu.
Umqondisi we-Youth for Innovation Trust unkosikazi Thando Gwinji uthi amazwe ezikazi le-Afrika ayakhuthazwa ukuthi azixazululele inhlupho zabo bengacelanga usizo.
Ama-international, ama-regional platform esilaho lezi nsuku ayakhuthaza amazwe e-Afrika ukuthi azilungisele inhlupho zawo, bengagxili kakhulu ku-aid lasezikweledeni. And manje ikakhulu kuyakhuthazwa sikuthi i-domestic resource mobilization le-value addition kuma-resources esilawo ukwenzela ukuthi singahambi isikweleda. Sikhangele ama-matcha abekhona, sikhangele amagala abekhona ukuthi imali yona leyana ngasiyithethe njengelizwe sayisebenzisa engxenye ukwakha ama-science lab, sanika abantwana i-science equipment ezikolo esilazo.
Umnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla leZANU-PF, uthi njengezizalwane zeZimbabwe bazazama ngendlela zonke ukuze izijeziso zenotho zesulwe.
Ihulumende yeZimbabwe izama ngendlela zonke ukuthi incediswa yi-SADC ukuthi umhlaba ukuthi ama-sanctions la kumele asuswe, ahluphekisa abantu beZimbabwe, abantu makhaza. Le yindlela eyokuganga enziwa yilawa ama-Western countries okuthi bazondise abantu ngokuhlupheka, ukuthi bahlupheke beze bevukele uhulumende. Ngathi i-regime change agenda abalayo. Ama-sanctions kuzayenziwa yonke indlela ethile ukutshengisa ukuthi ama-sanctions amele asuswe.
Ngenyanga kaNcwabakazi, inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project yenza uphenyo yathola ukuba amalungelo oluntu ephulwa kakhulu libandla leZANU-PF kulandela amapholisa labanye abezomvikela. Okwamanje, abakubandla le-CCC agoqela amalunga edale lephalamende, umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole labanye abalitshumi lane bavalelwa entilongweni kulandela ukubotshwa kwabo ngenyanga kaNhlangula kusanda kubulawa unkosikazi Moblessing Ali eNyathime. Betheswa amacala okutshotshozela udlakela lokunye. Bonke balelwa ukuba behlawule isibambiso se-bail. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
No Nomsa Chuma, umfelokazi kaMuyi uElvis Nyathi, uthi ubhekane lodubo lokuswela ukudla njalo akula muntu omnakekelayo labantwana kulandela ukubulawa kukaNyathi ngenyanga kaMabasa lonyaka yizizalwane zakwele South Africa. UNyathi wagongodwa ngamatshe watshiswa ngabantu ababedinga amasela eDeep Sloot kwele South Africa. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Smanda.
UMathuma uthi uMangweye uselala eziko ngoba akula muntu ophandela imuli yakhe ukudla. Uthi abantwana babuza ngoyise nsuku zonke laye sokumzimela ukuthi abachazisele ukuthi uNyathi wabhubha njani.
Ah, babebuza nje ukuthi mama ubaba ungaphi, especially lo mncane. Umncane uyabuza sibili ukuthi ubaba ukuphi manje. Uza umchazele umntwana ekunzini. Abakhulu bangathi bayananzelela vele ukuthi hayi ubaba akasekhona. Lokho engacela khokhwanela kuvisayo yikho engathi yikho kwanceda ukuyakhela indlu ukuthi lami ngithole indawo yokuhlala labantwana. Sukusela khonapho hhayi lokho wagcina khonokho akulokunye. Nzima ngangumbe ngabuyela ekhaya kumamdala wami vele angazi ukuthi ngavele ngingaphi nje. Ngasibuthene one down ngoba nginamama nginababa mina so bengondliwe ngumamdala wami.
UMathuma wancediswa ngabantu ukwakha umuzi wakhe besizwa udaba lwakhe kumsakazo weStudio 7. Ulesifiso sokusebenza ukwenzela ukuthi agcine ingane zakhe kodwa uthi basebancane ngeke azithiye zodwa ngakho ucela uncedo kuZulu ukuthi amphathise aqedise ukwakha lokunye.
Babake basincedisa sicela ukuthi nje lisincede ithoyilethi asila thoyilethi sambe egangeni kungumango indawo yakhona ukuthi uye egangeni so abantwana bengaphatheki ubusuku kunzima ukuthi bayephi. Sicela futhi lamanzi bakithi amanzi washotela sikhakuda amanzi. Hey bengicela nje uncediswa lami ukuthi ngingafuya nje inkukhu nje lami zincedise ukuthi abantu bamlawo bephile nje. Isichebo nje bayathenga abantu phandle la. Matamati, ma-onyoni bayathenga abantu. Bebengibhoda khwapha emzini yabantu nje.
UMathuma uthi kalale ebusuku ecabanga ukuthi abantwana uzabagcina ngani. Uthi lokhu kwenza ukuthi inhliziyo yakhe ebuhlungu akhumbule umkakhe. Izulu selisina uMathuma lesifiso sokulima kodwa kazi ukuthi aqale ngapi.
Abe sifuna ukulima kodwa into zokulima zikho.
Hlanyelo
konke. Hlanyelo konke naye izinkomo zokulima kula nje. Muzi
nje. Nawazi umuntu.
Andifuta sikajwayele abantu. Hayi mcabango vele ayipheli. Yabona izophelela kweli kade ngoba labantwana mawubheka ukuthi impilo sesiyiphila isinzima. So vele lokulala uyaphonga ulala kodwa vela kulaleli icabanga ayipheli ucabange lokuthi nga ukhona nqe ngathi yonke into ihamba kade noma imali encane kodwa bezama besiphila futhi ngoba zange silale la ngendlala la noma besebenza igarden emakitchini bekungcono kulokuthi bambulale kabuhlungu kangaka kade sesihlupheka.
Kuthiwa isintu sithi umfelokazi kumela ageziswe ngemigcozo ngosiyazi ukuthi kulahliswe amathunzi lemimoya yomuvi kodwa uMathuma akenziwanga lutho ngoba engelahlobo zokumncedisa. Ugogo Mamhlanga ngosiyazi uthi uqathekile ukuthi uMathuma ageziswe.
Umuntu ofelwe ngesihluku esinjalo umuntu ongumama uyagezwa sibila sifegangeni eqisimlilo ngoba kwakunzima kwakufiwana egeze sibuleze geze konke la ngaphakathi kwakhe ethulwe ethulwe umuntu lwa ngoba umuntu lwana umoya wakhe uyabuhlezi kabuhlungu ngolaka phezu komkakhe uyakhuthwa ubekwele yasiwe egangeni sibule egeze eqisimlile gejelwa amagodi ube sekuphela kuyaphela.
Usikhwicamfundo Solwaye Ngwenya kuthi kumele uMathuma ayebona odokotela abazakhulumisana laye ngokwehlela umkakhe. Ungwenya uthi ukukhulumisana nodokotela lakho kwaziwa ngokuthi yi-counseling ngesilungu.
Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa echiwe ngumkakhe azuze lokhu abakuthi yi-counseling ngesikhiwa, abone odokotela behlale phansi laye bekhulume ngoba ukuthiwa ngomunye wakho elithandanayo kubuhlungu kakhulu kuya yenza ukuthi inhliziyo yakho lengqondo zakho zingasebenzi kuhle kumbe bagcine bangabantu abafuna ukuthatha imphefumulo yabo. Yikho thina odokotela siyaqakathekisa ukuthi umuntu azuze i-counseling.
UMathuma wakhe le ntaba zinduna Kutike katholi lutho katholi loncedo kuhlobo zikamufi abasikhombisa abacatshangelwa uba babulala unyathi bamiswe emthetho ndaba kwele South Africa ngenyanga kantulikazi kwathiwa babhadale imali yesibambiso ibheyili akwazi ukuthi icala lakhona litholiswa nini ngimela estudio 7 ngisentaba zinduna igavana mwenza Jesus Banda.
Abesilisa ababili abavalelwa entilongweni yokwesikhathi eside kulandela ukugwetshwa kwabo kungumthethandaba eNew York phezu kodaba lokubulawa kukaMalcolm X bazanikwa lidolobho leli kanye leNew York State izigidi ezingamathumi amathathu lasithupha zamadola eMelika 36 million. Kwatholakala nyakenye ukuba uMohammed Aziz loKhalil Islam babengelacala lokubulala uMalcolm X ngomnyaka ka-1965. U-Islam wabhubha ngomnyaka ka-2009. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Umanyano we-European Union uthi eleRussia kumele lidonse lamanye amazwe kusivumelwano elasenza lele-Ukraine esokuthwala kokudla kusuka kwele-Ukraine kusiya ebantwini emhlabeni wonke jikelele. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umnumzana Joseph Borrell okumanyano we-European Union uthi ukukhalala kweleRussia eliphume kusivumelwano lesi kuveza ukuba ilizwe leli lenza santando kulandela ukuhlasela eleUkraine. EleRussia lithi liphume kusivumelwano lesi kulandela ukubhonjwa kwemikhumbi yalo eBlack Sea, kodwa amazwe amaningi ayakusola lokho esithi eleRussia lisebenzisa ukudla ukwenzela ukuxabanisa abantu emazweni atshiyeneyo, ikakhulu lawo elilwisana lawo. Umeya wedolobho leGaborone kweleBotswana uthi idolobho lakhe lizakhangela kakhulu impila kahle yabokuza ngaphansi kwehlelo leFast Track Cities olubhekane lokuqeda igcikwane lengculaza ngomnyaka ka-2030. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Austin Abraham ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kokungena kumhlangano weFast Track Cities owenzelwe Spain uthi impila kahle yabokuza akumelanga isalele emuva uma kumele kunqotshwe igciwane lengculaza. Uhlelo lweFast Track Cities olulamalunga amadolobho adlula amakhulu amane umhlaba wonke jikelele alukhangeli kuphela ingculaza kodwa leminye imikhuhlane efana lophepha kanye lehepatitis.
I took part in a high level panel discussion which focused on the urban leadership to address the health needs of migrant populations, including HIV, TB, and viral hepatitis.
Ngangena umhlangano osezingeni eliphezulu sikhuluma kakhulu ngempila kahle yabantu bokuza ikakhulu ukukhulunywa ngemikhuhlane efana le-HIV, uphepha kanye le-hepatitis. Ngabatshela ukuthi uhulumende wethu ulohlelo lokwelapha bonke abokuza kungela nketha bechabe.
Ele Botswana lafaka lolu hlelo olokuqala ukunikeza abokuza amaphilisi okulwisana legciwane lengculaza awe antiretrovirals ARV ngomnyaka ka-2019. Lokhu kwalandela ukuthi abanye ababili abeZimbabwe ababevalelwe ejele behambise uhulumende weBotswana emthethwandaba ukuthi aqale ukunikeza abokuza ama-ARVs. Umeya Abraham uthi bazabona ukuthi akula ukuza otshiywa ngaphandle kuhlelo lwezempilakahle. AbeZimbabwe ababhekani lobunzima ekufinyeleleni inhlelo zempilakahle kuphela behluleka ukungena kunhlelo eziningi ngenxa yokuswela amaphepha aqondileyo. Iofisi yomeli weZimbabwe leBotswana isisungule uhlelo lokuphathisa bonke abeZimbabwe abahlala eBotswana okungekho emthethweni ukuthola amaphepha. Umsekeli womeli weZimbabwe leBotswana umnumzana Witness Ngwenya uthi lokhu kuzaphathisa ukuthi bafinyelele inhlelo ezitshiyeneyo yokugoqela lezempilakahle bengelavalo lokuthi bangabuyiselwa ekhaya.
Kulo mkhankaso owenziwa kuyingubani nguhulumente, uhulumente uthi siyathaba sibili ukuthi iBotswana yalivumela ukuthi lihlale lapha kodwa kumele lihlale ngokusemthethweni. So yikho nje uhulumende wathini, wathi sekule mkhankaso ukuthi abantu bonke bebhalise, abantu bonke bezuze ama-birth certificate, bezuze izithupha, bezuze ama-passport, ukwenzela ukuthi kubancedise ukuthi njani bekwanise ukuhambisa abantwana ezikolo, bekwanise ukuthi bengagula behambe ezibhedlela, bekwanise ukuthi bengaba le nkinga labezomthetho kungabahluphi ngoba babe lamaphepha njani asemthethweni.
inombolo zitshengisa ukuthi kulabo kuza abaphila legciwane lengculaza abafika inkulungwane ezingamachumi amathathu i-30,000 kwele Botswana, kodwa abafika inkulungwane eziyisikhombisa kuphela i-7,000 yibo abakuhlelo lokuthola ama-ARVs. Iningi labo kuza liyesaba ukuyaziveza kwabezempilakahle ngoba lingela maphepha aqondileyo. Bathi ukuyadinga ukwelatshwa kunganikeza bomthetho ithuba lokuthi babotshwe. Unkosazana Sindiso Sibanda, isalwane seZimbabwe ehlala eHabron, uthakazelela imizamo yokuphathisa abokuza kwezempilakahle.
Isinqumo esithethwe nguhulumende weZimbabwe esokuthi ama-officials aweZimbabwe kahulumende anqume leBotswana yonke, lamadolobho onke amakhulu aweBotswana bethathisa amaZimbabweans wonke into ezinjengamapasipoti, izithupha, ama-birth certificate. Siyajabulela kakhulu, siyakubonga kakhulu lokho ngoba sokuncede abantu abaningi. Iningi lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala eBotswana bezisehluleka ukuthi ziye ezibhedlela zisiya kwelatshiswa uma zigula ngenxa yokuthi umuntu uyabe either engala passporti, engala sithupha.
Unkosazana Sibanda uthi kumele kube lohlelo oluqhubekayo ukuze abantu bathole amaphepha bengabi lovalo lokuyadinga usizo ezibhedlela.
Kuyabongeka kakhulu, besifisa ukuthi bebengakwanisa ukuthi nxa kukwaniseka baphinde ngoba kulabanye abangazange bathole, baphinde futhi bazobancedisa.
Amadolobho amakhulu eZimbabwe eleHarare kanye lalokhu Bulawayo lawo angaphansi kohlelo lwe-fast track cities. Uhlelo lolu lulandela imizimumelwano ezalotshwa edolobheni leParis, France ngomnyaka ka-2014 ngenhloso yokuqeda igciwane lengculaza ngomnyaka ka-2030. Kulenhlelo ezithile esemzileni ngenyanga ezayo kaLwezi ezanceda kwezempilakahle. AbeZimbabwe yibo abaningi kwabokuza kwele Botswana, iningi lingena ngokufohla lingela maphepha aqondileyo. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Usinenkosi Ndlovu, umntwana olesifo semvukuzane yezinso olabazali abangasebenziyo, ucela uncedo lukaZulu. Abazali bakhe bathi kwehlule ukuba athole uncedo ezibhedlela zikahulumende. Unina unkosikazi Mayibongwe Ndlovu uthi kufunakala imali eningi yokuhambisa usinenkosi kubodokotela abazimeleyo.
Kumele iradio tarak.
Yebo, uhamba njani? Akusithethi uhamba njani, mama?
Ngithi athethi ku-25 yokuPT, moro-PT, mora bese-park.
Lingaphi kwangikhona khonapho lapho elikhona?
Eparalenyathi.
Ye, akutsho ukuthi incedo bani eludinge ebantwini?
Awuncedisa nge-radio therapy, nemali ye-radio therapy, ngoba bathi kufuneka i-radio therapy, kensakhe bathi iyayirisa. So yabe kufuneka ukwenza, kuyakufuneka ukwenza i-radio therapy ukuze njani lapheke masinya.
Bathi bakumele kwenziweni, bathi yimalini?
Lapho ePara ayikho, so bathi bafuna bathi siye kuma-private. Kuma-private sihamba e-Okuke.
Bathini khona
ngayo? Sihamba e-Okuke. Bathi kukhuluma lo doctor i-100, ukulatsha 6,000.
6,000, kusukela nini, kusiyaphela nini?
Ukulatsha kwakhona.
Ye.
Masibani sakuzwa khonapho ukuthi kusukela nini, kusiyaphela nini.
Ye, kumele aqale ukwelatshwa nini umntwana?
Nakuthi imali ngatholakala iyahambisa.
Khathesi alenelisi ukuthi limhambise esibhedlela lokhu engakayilatshwa. Ye, akukhulumele abantu ubatshele ukucele sibili uncedo, ukhuluma labantu mama.
Asesicela uncedo lokuthi sincedise ngemali yonaleyo
erejistara. Abantu bangalithola njani nxa befuna ukukhuluma lani?
Nxa befuna ukukhuluma lathi efonini.
Ye.
Oyinamba 078-027-6388.
Phinda futhi inombolo leyo mama.
078-027-6388.
Unkosikazi Mayibongwe Ndlovu udabuka emaphisa esabelweni seMathabeleland South, sixoxe laye eseHarare. Good Life Talk namhla sixoxa ngomkhuhlane wepolio. Singekehlukani izihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Bayakhala abantu ngokubiselwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe ezikhundleni eziphezulu kubandla leZANU-PF. Ibandla leZANU-PF lithi uqhuba kahle umsebenzi umongameli Mnangagwa, lo msekeli wakhe uConstantino Chiwenga labanye abalezikhundla eziphezulu kubandla elibusayo. Sengilivalelisa okwanamhla. Ibizo lami ngugeyino Gumede Saidi. Sithi asidibaneni njalo kusasa ngo-half past six.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.